uPrince Maduka Sibanda bamthesa icala elingekho elithi wayihambe sipha abantu ama-mask abhala ukuthi zani uPF masiko. Yikho abantu bethu bathiwa amacala angekho njalo uzabona ukuthi bahle bavalelwe bengaphiwa ibail, bengaphiwa isikhathi sokukhuluma lamaloya, bengaphiwa isikhathi sokukhuluma lezihlobo zabo. Konke lokhu mahlabe ezulu. Asikunanzeleleni ukuthi vele awuhambelani lesisekelo sombuso u-section 49 ezokuyofika ku-section 53 Constitution of Zimbabwe. Ithi umuntu kahlonitshwe amalungelo wakhe, kahlunyelwe ukuba ngumuntu wakhe, should be respected with a full dignity. Njalo engabotshwa ephiwe isikhathi sokukhuluma loloya wakhe lalemoli zakhe, engaphongufakwe ejele nje mahlayana engakathonisiswa. Aphiwe ibail ukwenzela ukuthi ebuye uMP, ama-MPs da ngama-leaders yikho bangaya ngaphi, yikho ke ngokukhawulisa abantu baphonga uhlohla abantu kwenzela ukuthi abantu bahluke besabe.
Manje ngokubona kwakho mnumzana Mafa, ubona ungani kuyini okungakusenzakala lapha, kubangelwa yini ukuthi baphonga ukubopha amalunga enu mahlayana?
Amalunga ethu amaningi ayabotshwa kungala bail. Iyoni constitution kanti thini ngokubotshwa komuntu? Siza refer ku constitution yethu ku chapter 4, declarations of rights, application and interpretation of chapter 4. U chapter 49 iti right to personal liberty, ilungelo lokuthi umuntu wonke khululeke. Lokhu kuhambisa kutshengisa futhi kumhlophe ukuthi umuntu obotshiweyo umsulwa ngaphandle kokuthi eze thonisiswe yi-court ebethi ngesikhiwa e-competent court, not to be detained without trial. Njalo umuntu kaphonga ubotshwa nje mahlayana kungala sizathu. But njalo kunaphana ku-49 akula muntu ongaphonga ukubotshwa ifakwe ejele ngenxa yokuthi bafuna ukukhawulisa noma wehluleke ukwenza ukugcwalisa i-contract leyo ede evumelanelayo. Lapha ngizama ukutshela abantu ukuthi akula muntu ongafakwa ejele inyanga yonke engakathonisiswa, kutshengisa ukuthi khona ukuhlana yikwephula isisekelo sombuso. Umuntu uba ufakwe ejele sezuzakele ukuthi ulecala. Chapter 50, Rights of Arrested and Detained Person. Amalungelo omuntu obotshiwelwa lowo sethathwa wafakwa entolongweni. Kuthiwa ufanele etshelwe ukuthi ubotshelweni ngesikhathi, evunyelwe ukuthi ekhulume lemuli yakhe, leloya lakhe. Njalo lo muntu uvunyelwe ukuthi ekhulume leloya lakhe ensitha, hathi kumhlukumeza ukuthi wenapho ubotshiwe leloya ikhonapha labantu beprison bekhonapha. Abantu bonke laba balelungelo lokugcinwa kahle ngoba vele abalacala ngaphandle baze bathonisiswe bafice balicala.